Ukuna kwezulu endaweni zonke zelizwe sokuphe ithemba uZulu. Abahlaziya ngezomnotho besithi umnyaka lo uza kuba lenala okuzakwenza ukuthi umnotho uthuthuke kancane. Umnotho welizwe leZimbabwe ugxile kwezokulima ezibalisa igwayi, ushinda, ingqoloyi lomumbu. Ezinye zezilimo lezi ziyathengiswa kwamanye amazwe okulethela izilizwe imali yakwamanye amazwe i-foreign currency. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa kuthembisa lonyaka kulezinye inhlangothi zomnotho ezilokhu zifuna ukulungisiswa ukuze kube lobubelo.
Ye, luba nje kwaba lokuqhula lokugagasa ekuqaleni kwesihlobo, kukhanya izulu hatshi linakuhle. Labo abaphumelela ukulungisa amasimu abo lokuthenga inhlanyelo, hayi bazazuza. Kodwa phela umnotho uqondane lezinto ezimbalwa, ukuphathwa kwezimali zelizwe, imitshina lamafektori asekela okuvunwayo, intengo yamafutha, amagetsi, konke lokhu akumakahle. Imigwaqo khathesi sikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus. Inkinga futhi yintengo yemali kumbe inflation eqondane lama-$50 la ama-$100 akhulunywayo la amatsha, hathi ngibona kuzaphazamisa umnotho lonyaka.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga othi inenga lisoze lithengisele iziphala ze-GMB amabele ngoba abalimi bengasathembi uhulumende.
Into engingayisho ngomnotho, umnotho awuyi kuntshintsha kangako, kodwa uzaqhubeka usehla kakhulu lanxa izulu linile. Ngoba into eyenzakalayo, abantu beZimbabwe bangaze bavune lonyaka abasoze behambise umumbu wabo e-grain marketing board, ngoba bengasela themba ukuthi bazazuza inzuzo. Uyakwazi izikhathi eziningi bebehambisa umumbu wabo bebhadale sokugwale 2 years. I-2 years leziyana imali yabo iyabisela valo, njalo banikwe ingama-bond note. Khona kwakukhangelele ukuthi ngaleso sikhathi iyabe ilingana laleyo ma-kgs abathengisileyo, kodwa ngemva kwesikhathi lokuphuza ukubabhadala idliwe inflation, abantu abasoze bakwenze ukuthi baye kuhambisa umumbu e-grain marketing board. Ngakho-ke i-economy izaqhubeka isiwa. Kuthi-ke unanzelele futhi lanxa bathe abantu benkosi bazilimela ngenhlanyelo zabo lange-fertilizer yabedulayo, ihulumende kayizange ibancede kangako. Njengalokhuyana esasikujwayele, abantu bebenikwa ama-5 kgs, i-5 kgs kayikusindawo. Kuthi lapho abathe banikwa kwezindawo banikwe njengoba nezulu selinile selinje, sokukhanya nje ukuthi hhayi vele abaningi sebekhayelela ukuthi umumbu usuchakaza, abanye sebezavuna, ihulumende ngikhona ibapha inhlanyelo. Ubone nje ukuthi baphambane nje lo mkhathi ukuthi bayenza njengabomu.
Izakhamizi zithi indlala ivele isinganeno lezinsuku ngoba sezidobhadobha imbhida emasimini, kodwa abanye sebesesabela ukuba kuza kuba lendlala kuwona lo umnyaka ngoba izulu lisina kakhulu okwedlulisileyo. Sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMangwe umnumzana Solani Moyo kuze sizwe ukuthi uthini ngenala yalonyaka.
Abantu balimile ngayo ugatsopho longo, abantu bengelanto zokulima, inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima. Kanti isikhathi sesihambile baba Gandhi, abalamatrekta abo labo bazama ukulima. Baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo ukuthi ikakule emisenyeni amabele esekhona, ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawa esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo, amanzi wonke emasimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda.
Kodwa uNgwenya uthi isisindo semali yiso esabangela ukuthi imvundiso ye-fertilizer ingatholakali lula, okungabangela ukuthi isivuno sibe silutshwana kulalokhu okukhangelelwe nxa kulezulu elina njengaleli elina lo umnyaka.
Njengoba ngitshilo, intengo yemali yasekhaya yangaphandle kwelizwe ilenkinga kulalabo abalimayo. La ungazinanzelele umsika wemali emabhenki kawenelisi ukusuthisa abalungisa ifertilizer lenhlanyelo, kuphinde kube lobuhwaba kulaba abathengisa yona i-fertilizer. Awakathesi ikhona ubuyizuza yona i-top dressing, i-ammonium nitrate, ludubo. Ngibona ngathi lokhu konke kuzaphazamisa isivuno salonyaka.
Ngomnyaka odluleyo, ezokulima zathuthukisa umnotho welizwe ngesilinganiso sokulitshumi lasithoba minwe mbili ekhulwini, i-18%. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise-Washington DC.